Ngaka ba tereri.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 kuLwezi 2020. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bene-COVID-19.
Okuzakwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labaletalenta elokwenza amafilmu lemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume nokuzulu abakona kumabonakude. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba yisiji enzaba yingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla.
Abohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe banikeza amankampani ayisithupha amalayisensi okusakaza. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele-COVID-19. Sekuvele ukuba phakathi kwabangamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo eZimbabwe jikelele. Abangamachumi amathathu lanye babo ngabaleli dolobho, konke labane abalahlekelwe umphefumulo. Lokhu sokulethe ukukhathazeka okukhulu phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcwethi zempilakahle, ikakhulu khathesi izikolo zivuliwe lalapho imngcele ivulwa ngekhefu lekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lumkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kweMandebeleni lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu lengxenye i-164 abagulayo ngemva kokufumanwa bele-coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 72 abagoqela abane ababhubhe izolo kusuka lamhlazili ichumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Abenhlanganiso zamakholwa esiKristu eZimbabwe Christian Alliance bazise ukuba baqoqa ukuyanikeza usizo esikolo seJohn Talak High School esingaphandle kwedolobho lakoBulawayo esibhekane lohlupho lokuhlaselwa kakubi ngumkhuhlane weCOVID-19. Esikolo seJohn Talak kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Umfundisi wenhlanganiso yeChristian Alliance uKelvin Pofu uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho.
No, as you say, I'm not today, we are going tomorrow. We say that to someone, 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 we are going tomorrow now, we say. When I got to meet you, she became a child, she was going to be a child. That's the time I was going to be a child in such a way. Yes, we say that to someone, we say.
Unkosikazi Evidence Dube omunye wabazali olomntwana ofunda esikolo seJohn Talak Secondary School uchaza ngababhekane lakho.
COVID into ephilayo endesilayo endesihlalalayo phakathi kwethu. Lo mntwana oseJohn Talak unfortunately owamphakathi ngenesanga ukuthi aphume, but abanye abatheste positive bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakile. Laba abaseleyo labo umthetho uthiwa kumelanga baphume, kumele bahlale phakathi.
Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lo mkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Ngakho ke uNgwenya ukuthaze abantu ukuba bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Abantu ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus ubhahile khonapha kithi koBulawayo lasemadebeleleni. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonoko esihlala silitshela ngakho. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelane.
Uhulumende kanye lengcithi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kwele-South Africa kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-World Health Organization, i-WHO, ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munwemunye 9046 abahlolwe batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulumkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8195 sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngamalayisensi okusakaza elizweni olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe bazise ukuba sebegqibe umsebenzi wokukhangelisisa amankampani abhalele ukuthola imvumo yokusungula lo msebenzi elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba lamhla owenzelwe emahofisini abeZimbabwe Media Commission eHarare wokuveza abakhethwe ukuphiwa amalayisensi emisakazo kamabonakude. Elinye lamalunga ebhodi yebuzz, umnumzana Rodney Mazeyewe, uchasisa ngabakwenzileyo.
Umsebenzi lowo sakhangela ama-applications abuyayo, sayenza lama-public inquiry. Laba abaphumelelayo yilaba abayisithupha. Sinike abayisithupha ama-license ITV. Oqala i-Jester Media Private Limited, trading as 3KTV. Wesibili, Zimbabwe Newspapers 1980, Private Limited, trading as ZTM. Wesithathu, Rusununguko Media Private Limited, trading as NRTV. Then, sokubuya Acacia Media Group Private Limited, trading as Bumba TV. Westland Feto Communication Private Limited, trading as Kiona TV. Oukina Westupa Channel Zimbabwe Private Limited, trading as Channel D.
Ukomishina Qhubani Moyo isiphatha amandla kwenye yala mankampani kamabona kude eyeFetok Communications wamukele ngenjabulo ukuba inkampani yakhe ibe ngeyinye yabakhethiweyo ukuphiwa ilayisensi. Umoyo veze njalo ukuba isigodlo salomsakazo weKiona TV sezaba koBulawayo noba nje bezosakaza ilizwe lonke.
Okuzakwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane labaletalenta elokwenza amafilms lemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababone kumabona kuwo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba isitiji esizaba ingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla kuhlanganiswe ndawonye kwenzela ukuthi siphumelele
njengelizweni leZimbabwe.
Lanxa uZulu labenhlanganiso ezilwela ukuthukululwa kwamagagasi elizweni okubalisa eZimbabwe Association of Community Radio Stations zisithi kulinyathelo elihle lithethwe ngabebhazi okwakuqala embaleni yelizwe, abajabuliswa yindlela ekhethwe ngayo labo abathole amalayisensi. Umqondisi wezakras unkosikazi Vivian Marara Shangasha uchasisa ngabakhonona ngakho.
Esingakuthakazeleliyo yikuthi abantu bangikhona abanikwe amalayisensi akula diversity ekade sikhuluma ngayo. Okukhona yipluralities, okusalayo yikuthi abantu laba bazabe broadcaster icontent enjani, bazabe broadcaster yini icontent etshiyeneyo esingayijayelanga eyenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ekwanise ukuthola into emchazayo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe labo bathi lanxabe lemukela lelinyathelo elithethwe ngukhulumende kabasuthiswa yindlela akhethe ngayo abaphumelele ukuthola amalayisensi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Mnende uchasisa ngokungasuthiseki kwabo njengenhlanganiso.
Amakhampani la anikwe amalayisensi kukhanya ngamakhampani avele elamalayisensi kumbe ngawamaphepha kumbe awama-radio station. Besicabanga ukuthi ibhazi izafuna layo ukuthi kube lo tshintsho esikhiweni abayithi yi-diversity ukuthi ama-views abe etshiyeni benike abanye lapho abangela amalayisensi.
Abebhazi bathi amankampani ayisithupha la asetholiswe amalayisensi okusakaza kumele abe esemoyeni phakathi kwenyanga ezingaba ngumnyaka lengxenye 18 months. Nxa bengasungulanga umsebenzi phakathi kwaleso sikhathi belakho ukwathathelwa anikezwe abanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Intatheli zindaba uHopewell Chinono obotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuvimba ukuqhubeka kuhle kwezomthetho ele obstruction of justice ukhululwe ngemali yesibambiso eyebail. Namuhla esethula lesi sinqumo edalela umthethwandaba ophakemeyo weHigh Court, umahluli uJustice Tawanda Chitapi uthe umanje waphazamisa ngokungakhululi uChinono. Umxwayise wathi angaphindi ukusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini obe-social media ukwephula umthetho. Inhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights ibisilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi isola ukubotshwa kukaChinono. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obekudale likamahluli lapho uChinono ekhululwa uthe ukubotshwa kwakhe kuvele kutshengisa ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa elizweni. UChinono ke wabotshwa njalo bona lo mnyaka esetheswa icala lokukhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngodlakela. Wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail esehlale okwenyanga elengxenye ejele. Lokhu kutsho ukuthi usezathoniswa amacala awetheswayo evela endlini yakhe. Kuyaxokozela kwelemelika kulandela ukhetho lukamongameli olusanda ukuqhutshwa okukhanya ukuba engumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden. Unqobe umongameli Donald Trump okuthiwa ufuna ukugoqula impumela yalo ngokungekho emthethweni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Ngoba manje uBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamajumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usethule amavoti afunakalayo ukuze umuntu angene esikhundleni sikamongameli. Onqoba kukhetho lolu kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lasikhombisa 270. UTrump lokhu elwisa ngamandla ezabelweni ezijeneyo ezama ukuguqula impumelo yokhetho lolu. Kodwa kukhanya engani imithethwandaba yonke ithi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Usehambise imithethwandaba amacala afika phose amajuni amathathu. Kodwa kukho konke lokhu ukhephansi. Usezama ukukhulumisana lababusa izabelo abakubandla lama-Republicans ukwenzela ukuthi kudingwe abanye abantu abangavotela umongameli kuqula le-Electoral College. Incwethi kwezembusazwe zithi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho. Umnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele kucace ukuba abantu bavote njani.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty
clearly. Sasizimisele ukuthi silungise konke lokho okumele sikulungise. Umhlaba wonke ubukele. Kodwa ke nxa sikhangela zokhetho sibili kuzaba lama electors phela azabuya ayenze okumele akwenze elandele isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sizimisele uzangena esikhundleni ozangena.
The government, the United States government will continue to perform its national security function as we go forward.
UBiden uthi uyamkhathaza kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamvimbela ukuba aqale ukulungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uthi asingafiki isikhathi sokuthi uBiden enze lokhu loba kusobala ukuba umnqobile kukhetho. Abalandela okwenzakalayo abaguqela umnumzana Hloniphani Nkomo isizalwane seZimbabwe bathi luqhutshwe ngemfanelo ukhetho lwemelika.
Lube lukhetho lube luhle kakhulu esayidini yami njengoba ngingumuntu obesupporta kakhulu amademokrats. Amademokrats ngisupporta kakhulu laphayana uJoe Biden ukuthi abe ngumongameli. So kwanjabulisa kakhulu mina ukuthi avotelwe abe umongameli. Kuzokumzisa ubuhlungu nje ukuthi njengamanje mase sibheke uTrump elokho engavumi ukuthi udliwe. Yikho lokho osokusimangaza kakhulu ukuthi ilizwe linjenge-America kuyilona esikhathi sibhekele kulo kakhulu njenge-democracy. So mase yenza kanje uTrump nami ngiphelelwa ngamandla.
Esinye njalo isizalwane sakwelezimbabwe umnumzana Banda Moyo uthi kumele onqotshiweyo avume.
Abaholi kabafunde ukuthi ungadliwa udliwe. Fana lebhora or iboxer. Yonke imidlalo, imidlalo lo ungadliwa udliwe. Ungadliwa udliwe kadede, uDonald kadede.
Ojabuka eZimbabwe ohlala kule Melika, umnumzana Busani Mbuso Ntini uthi loba uTrump evimba kangaka, uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela.
UTrump vele akusela nto angayenza ngoba sesifunile ukuthi ama-court cases akhe amaningi aselahliwe. I think asekwenza kathesi ukuthi sefuna ukujikela udaka ikakhulu endabeni ze-security le-foreign policy.
Kumavoti kaZulu uBiden usethole afika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.7 million kuthi uTrump ulamavoti afika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa lanhlanu 74 million. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelweni ezijeneyo. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Live Talk namhlanje uhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations zithi sezilungiselela ukubuthanisa uncedo lokuphathisa abantu bakwele Ethiopia ababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray bengena kwele Sudan. Kubikwa kungaba leziphephele ezizinkulungwane ezedlula ezingamashumi amathathu lantathu 33,000. Kubikwa njalo kulabantu abazinkulungwane eziphakathi kwezine lezinhlanu 4,000 to 5,000 abangena kwele Sudan bevela kwele Ethiopia ngelanga. Ukuthi abenkampani elungisa imithi yakwele Melika e-Pfizer sebecela uhulumende weMelika ukubana abavumele ukuqala ukusetshenziswa komuthi wokuvikela iCOVID-19 owe-vaccine kusukela ngenyanga ezayo. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla kulabo abazama ukuziphilisa ngokusungula amabhizinisi amancinyane kanye lakulabo abasebenzayo ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimstats esithi imali edingakalayo ukuphilisa imuli eyodwa ngenyanga isifike kumadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,750 ngenyanga edluleyo. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesipha laphakathi kukaNovemba tholi amafigaza nalakho singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi esizidinga esingama-basics uzananzela ukuthi enali imali vele isiwili isikhwele yaphezulu ngathi ngasesikuma-19 or so. Kodwa okususisizi ukuthi ngasusiya kuzisebenzi le imali abayitholi sikhuluma kanje kathesi balutshwana abafika kuleyo mali abaningi vele babelow 10,000 uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleke engaqedakaliyo ama-allowance angavuke ekhitshwe loba nini. Abantu abaningi eZimbabwe kathesi zisebenzi Zimbabwe ziphila kabuhlungu, ziphila kanzima kule stress esikhona kule bantwini ngenxa ukuthi abantu abasenelisi ukuphila.
Sesikhangela izisebenzi ye njengenhlanganiso yeZCTU kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo it's just slightly below 10%. E 90% abantu abasebenzi. Abantu baza ukuthi baziphandele esithi informal trading ukuthi abantu zama ukuzincedisa abalaphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus yakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto bangaoperate. Lakathesi abantu baloyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaningi vele sebesehluleka yokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi ngubani oza kuthengela. Kathi abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi ngubani oza zithenga vele la engela imali yokuhola. Abantu kathesi eZimbabwe imali asebeyifuna kube layo ukuthi hayi ena le encane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu kwenze hlabe sidlitshwa nga singela sithebo ekuseni ngaya zama uthi ayiporridge zama uthi ngokuyithukela okuncanti kuphonga ufaka khona phana yimpilo yabantu. And sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abone ngenzani. Thina nje ezethithiwo asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi inflation imqansi siyaphezulu everest. So uhulumende kabuyele akazame esile ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar. Ngakusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kuyenani umnyaka yabo-2014 kuyebona ukuthi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent. Nxa ukuthi iyatshintsha every month ayitshintshwe every month. Nxa ukuthi umeyohola 520 siguqule ngayinali rate esetshenziswa the-RBZ. Sothina nje ezesithiyo sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex. Nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga kusiya ngokuthi umuma wakhona uthini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usesungule inhlelo ezimbala athi ngezokuvuselela umnotho welizwe. Uzaqhutshwa umbuthwano wokufundisa izakhamizi zenkayi South imisebenzi yezandla kusasa efana lokupheka isepa yokugeza lamafutha okugcoba. Umbuthano lo uzakwenzela eVova Business Center. Umqoqi walolu hlelo umnumzana Thabani Munsaka uthi uzaqhuba izifundo lezi kungelambadalo. Uthi ufuna abantu abaningi babekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla ukuze bathole indlela zokuziphilisa njengoba imisebenzi isilela elizweni. Asizweni ingxoxo ayiqhube eLontungameli Nkomo.
Martin Othinge yethu yithi okufanele siyithuthukise. Ngiyabe ngikhona ngeSaturday ngale eNkayi South ward 25 mhlaka 21 November ngeSaturday eVova Business Center I-agenda yami ngifuna ukulontsha ama-projects in making green bars, petroleum jelly, washing powder and lotions. Lamanye ama-income generating projects. Ngithi bantu bakithi buyani ngobuningi njalo kulabo abalalele iStudio 7 asinuseni bonke obaba, omama, labatsha abalesifiso sokuthi sizobonisana ngenhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi njalo lingakhohlwa imiganu lenkomitsho.
Kuyini okwenze wabona kufanele ukuthi uqhube uhlelo olunje khona ngapho enkaya?
Kungumusa wami lothando ukubona abanye bami besenza okungabaphilisa.
Umnumzana Thabani Musaka ngumqondisi wohlelo lokufundisa uzulu wenkayi South imisebenzi yezandla oluza qhutshelwa eVova Business Center kusasa. Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni weplum tree. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Abaculi abanengi abadabuka emahoni weplum tree badume ngokucula umdumo wechibilika kumbe irumba okungumculo ogijimayo. Kodwa namhlanje silomculi wedisco ngena ubingelele abalaleli intombi yakithi.
Umfanani obulisa ngothando nguPatience Masokana owazalelwa eplum tree eShehanga, wafunda iprimary level yakhe eShehanga Primary School, isecondary yakhe isitheli secondary school eMpophoma. Ngabuya ngaqedelela isecondary level yami ekuphakameni secondary school eLupane eDongamuzi. Ukucula ngiqale ngo-2016 as a backing vocalist.
Usebenze kakhulu encedisa abaculi abaningi engovumelayo kumculo yabo nxa besenza imicimbi. Laye-ke sezimele yedwa okwamanje.
Ngo-2018 ngaqala eyami i-albhamu enesihloko esithi Wulili Mamangwe, ngizibiza ngoPatience Masokana njalo nasemculweni. I-albhamu iphume last year ngisane-albhamu eyodwa.
Upheshi njengentombazana esikhangeni kalandelanga inengi lakibo elicula irumba kumbe ichibilika, kodwa ukhethe ukungena kumdumo we-disco.
Konke lokucula kusukela ekuthandeni u-the late Mr. Denchanda no-the late Queen uSis Patricia Majalisa engabamamela at an early age. Ngase ngikhetha i-disco ngoba lo mculo ungumthobanhliziyo phela kodabukile. Kojabulile uletha i-mofire njalo awugugi lo mculo wakithi. Kuguga umuntu nembatata. Nabantu baye bawuthakazelela umculo wami ngoba nje uvuselela leyo vibe yakudala.
Ntombi phosela izwi kubalaleli utsho lokuthi bangakuthola nga
thando kubantu ne-supporting. Ngayijabulela ngoba izowenza umehluko empilweni yami yomculo. Ngitholakala ku-Instagram as uPatience Masokana, naku-Facebook Patience Masokana, naku-WhatsApp +27 83 380 9297 +27 83 380 9297.
Patience Masokana uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ufuna ukuba indlovukazi eZimbabwe kwezomculo we-disco aphakamise umango adabuka kuwo we-plum tree. Ngiye besilayo kuhlelo Woza Friday. Kaboka kwazo kwazo patience igama langu ngeza Jesus Ban wakala manje ngane wakala wase wasa ayenda itimu yesu lonke wakala manje ngane wakala wase wasa ayenda itimu yesu lonke wakala
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.